lokhu akulunganga ngenxa yokuthi ama-church imali abayitholayo ayisiyo mali eyamakhazimisi kodwa iyimali eyokuthi babe kulethe abantu okweshumi njalo imali le isebenza esikhathini esiningi ukuncedisa abantu abahawulayo kwezinye isikhathi izinto eziyabe zincedisa izintandane izinto eziyabe zincedisa abaselokazi ngakho nxa sikhangele khonokho ambona uhulumende kumele ukuthi athathe i-tax njalo siyakwazi ukuthi kulo mthetho owe-income tax ngumthetho othi vele ama-religious organizations akumelanga ukuthi athathele imali nguhulumende ngaphandle kokuthi nxa umfundisi kumbe ibandla lisenza ibhizinisi ebanika imali yikho lapha kuhulumende kumele akhangele khona ukuthi angathaxa ngaphi angathatha ngaphi okwakhe kodwa nxa sikhangele kwezinye indawo okwenzakala kwamanye amazwe uhulumende nguye oletha imali ema-church ayikho umuntu afuna ukuthatha imali emabandleni
kodwa bakhona mfundisi abathi leli linyathelo elihle ngoba kulezinsuku sokulama-church amaningi amakhulu lawa alemali eningi kakhulu njalo abafundisi bakhona bagijima ngezimoto ezisabekayo kabamelanga babanjelwe imithelo yini abantu abanjalo
hayi ngaphandle na umuntu esenza ibhizinisi yikho lapho uhulumende kumele athathe khona ngiyananzelela ukuthi bakhona abanye abathengisa amathingi amafutha la i-anointing oil bakhona abanye abathengisa izinto khonapha ebandleni lokhuyana yikho uhulumende angakhangela akukhangelisise ukuthi angathatha yini imali kithi kodwa kulokho kwechumi nxa umuntu vele elebandla elilabantu abangafika 30,000 okwechumi kuyaba yimali eningi so ambona ukuthi uhulumende kumele athathe imali.